Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 3 Ntulikazi 2017 ngoChris Gande.
Lo ntungamili Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Jonathan Wright sibili laphana akula lutho lubi ngenxa yokuthi khona yena utshela ukuthi khona omnanga kwalaba kumbe ubani ukuthi uthiwenga ipolitics yakhe angabi umuntu oyipolitisini yena ephakathi kwelokhuzeni kweuniform yiwo veteran la uthiwenga but then that is a safety pin.
Inkokheli yenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko iZimbabwe National Liberation War Veterans Association ithi kaxotshe umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo kurhulumente lakuzanu PF.
Okwenzakalayo kuyasisunguluza as an organization. Njalo sibona ukuthi nxa kulama-elections let's say in 2018 and lokho okwenzakalayo kuzabe kuphambanisa ukuthula ukuthi probably sibe lama-elections where there is peace.
Inhlanganiso ye-Heal Zimbabwe ithi ukuhlukuluzwa kwabantu emaphandleni ngabasekeli bezanu PF phezu kokhetho oluzayo kuqhubeka kusiba kubi endaweni ezijiyeneyo zelizwe.
Iqembu leZimbabwe Warriors lijabulise abasekeli bomdlalo wenguqu ngokufinyelela kuma-semifinals omncintiswano we-COSAFA.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Robert Mugabe lamhla ufeze isithembiso sakhe sokupha umanyano we-African Union inkomo. Kodwa lokhu ukwenze ngokuphala inhlanganiso isigidi esisodwa samadola i-$1 million athi inzuzo ethengiswe kunkomo ezingamakhulu amathathu azithembisa linhlanganiso ngomnyaka ka-2015. Okulinyathelo elimangalise abanengi nxa kukhangelwe ukuthi iZimbabwe ibhekane lobunzima bemali obunganani. Umgabe wenze lokhu emhlanganweni womanyano lo oqale lamhla kwele Ethiopia okhangelelwe ukuphela kusasa. Lumhlangano okhangelelwe ukuhlaziya indaba ezigoqela ukuhlelwa komanyano lo lokuthi ngawaphi amalunga alumanyano amele angene kugatsha lwezomvikela kumanyano we United Nations. Inkokheli yenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association ithi kaxutshwe umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo kuhulumende ngoba eseyisa uhlelo lukahulumende lokulima olwe-command agriculture. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba namhlanje eHarare, umkhokheli wanenhlanganiso omnumzana Chris Mutswangwa uthe ukweyisa uhlelo lwe-command agriculture kutshengisa sobala ukuthi umoyo kafuni ukuthi lizwe liphumelele, engezelela esithi kumele axotshwe ngesiphangiphangi umoyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele walwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
UJonathan yena ngokwakhe ngimbona laphana eRhine kuphela nje abantu eZimbabwe umuntu okhuluma iqiniso kabamfuni kodwa ke ngibona ngazani uJonathan Wright sibili laphana akula lutho lubi ngenxa yokuthi khona yena utshela ukuthi khona omnanga kwalaba kumbe ubani kumbe uthiwenga ipolitics yakhe angabi umuntu oyipolitisini yena ephakathi kwelokhuzeni kweuniform yiwo veteran la uthiwenga but then that is a safety pin. Kati yenuza kuluma ngento ze politics njani umgabe amtshela upresident efollows ukuthi khona lina abantu be-andabane emabharakeni lingangeni into ze politics kati ithiwenga lolo khe lenkani esiyombina khona lafana ngubani kati yikho lapho kungafunakala khona into lezi ukuthi zifuthelile akuqace lapha ngokuthi ithiwenga vele yipolitician yini indaba sefuna ukuthi ebe nguye yena esefika ama-threat laphana lalaphana
yekodwa
khona lophiyana nathi siza kuma naye thina iJonathan sithi awurayini.
Ye kodwa ke nxa sikhangele okunye abamethesa khona amanye amacala bathi ukanya ngumuntu ofuna ukubhildiza ibandla ngoba esola inhlelo zikahulumende ezifana laleyo kulima e-Command Agriculture.
Kodwa mfiyo abekhona ikhuluma iqiniso. Izanu ukuba kwayo khona laphana ekhona kathesi yiDonathan yena lo. Ngabe emkhupha laphana bakhuphe yona ngwaye izanu isithumile la yashihlamba ihlanzi ayiphenduki futhi ngoba angeke kulaluthe le plan abangayenza uyahle idilive yena ngokwakhe. Phambilini emuva laphana watheni izanu nxa ufuna ukuyitha ungaboyitha uyi-opposition. Wothi idilize uphakathi khona lapha useyiqedile sephuzile nokumkhupha. Vele akusela lutho lanxa bemkhupha bamkhuphelani okukhona khona fana okuthilayo akula lutho so ke is either ukuthi bamkhupha ngoba bamkhuphi kodwa ke katest ebekhuluma iqiniso sibile ngento ye-command yena lani command agriculture yani isimo sayo sibile kathi yona ineleni yona lantshelana oyizwisisayo umbani yikho khona lapho okuhlupha khona into zona lezi.
Hello ke ngumnumzana Max Mkandla ohalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Inhlanganiso ye-Hills Zimbabwe ithi ukuhlukuluzwa kwabantu emaphandleni ngabasekeli be-ZANU-PF phezu kokhetho oluzayo kuqhubeka kusiba kubi endaweni ezithiyeneyo zelizwe. Embikweni wayo okhangela izehlakalo zodlakela ezenzakale ngoNhlangula, inhlanganiso le ithi abasekeli be-ZANU-PF laba besebenzelana lenkokheli yosiko bethusela izakhamizi besithi zizazisola zingekela ukuvotela leli bandla. Ithi njalo iZANU-PF isebenzisa ukudla ukudinga usekelo. Ukwethuselwa kwabantu lokhu kubikwa kubhahe kakhulu ezigabeni ezigoqela iMidlands, eMashonaland West leMashonaland Central. Sixhume isikhulumeli seHills Zimbabwe umnumzana Rawlings Magede.
Loko kwenzakalayo esigabeni akulunganga ngisho kuyaphambanisa abantu and siyabona ukuthi nxa kungela kukhula esigabeni akula nthuthuko. So loko kwenzakalayo kuyasisunguluza as an organization. Njalo sibona ukuthi nxa kulama-elections let's say in 2018 and loko okwenzakalayo kuzabe kuphambanisa ukuthula ukuthi probably sibe lama-elections where there is peace.
Lithi lina abethusela abantu laba bagoqela abasekeli be-ZANU-PF lenkokheli yosiko ebalisa izinduna labo sobhuku. Liyake lihlangane labo yini abantu laba kunhlelo zenu zokukhulumisana lozulu esigabeni emizameni yokuletha ukuthula?
Yebo, thina eZimbabwe siyayenza amalima. Amalima vele abantu from all different ama-political parties asizibakhona. Sikuthaza ukuthi kumele bakuthaza abantu le ndaba zokuthula even omlisa bosubhuku lama-councillors. So our activities abantu bonke from different political parties, churches, etc. bayafind ama-programs ethu. But especially in some areas na kulo kuxaba among ama-community members. Thina as you Zimbabwe siyabona ukuthi nxa kungela interference from ama-political parties, abantu bayahlala kuhle. But it's only when ama-political leaders, political parties, beqalisa ukusebenzisa probably bomlisa lobosobhuku, then abantu baqalisa ukuxabana.
Umnumzana Rawlings Magede yisikhulumeli senhlanganiso ye-Hills Zimbabwe. Sixhume njalo isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma.
Inhlanganiso yethu ye-ZANU-PF ikhokhelwa ngumongameli wethu ubaba u-RG Mgabe. Iphumele egcekeni ngendaba yokuthi asifuni udlangudlwangu nokutshana wabantu kumbe ukulimazana nokubulalana mazisiya ekhethweni. So leyo yino iBhayibheli esiyiphetheyo esililandelayo elifakwe ngumkhokheli wethu. Ngakho-ke ngisuka ngidangale nxa sengisizwa ukuthi kule inhlanganiso ethi ithole into ezinjalo. Kuphinde futhi kumanze kakhulu ukuthi indaba ikuthola endaweni ezivele zona ziyindawo esingathi nxa ngitshonta ibala lesilungu esingathi ama-strongholds aweZANU-PF. babe vele besekusela bevele bona beyibo ababusayo khonapho ngoba ngayindawo zomzalizo wakhangela even abameli bedali lepalamenti ngamalunga awezanupief izanupief indlela igcine khona ngale yikho lapha ebambe khona yaqinisa kakhulu so lapho ovele ubambe khona usungahamba uyeduselayo sifanana lejaha elihamba liyeduselea intombi evele isimqomile so khonoku kuyangenisa ubana ukhangelise kakhulu uhlubungu lobontwana into leyi yinto ephuma ngokweqiniso na kube ngabantu abasebebone ukuthi ibandla lezanupief lingaliza wena ngale yivela sifake-ke okuyimibiko okutshengise ngantu kuzaba nokudla kudla kwendawo zonalezo ukwenzela ukuthi bona phambilini ngale kusasa bakwanise ukuthi bona baqalise ukuthi naha ukhetho lolu belungekho free and fair njengaloko okuhlala kuthiwo
ngamanye amazwi babachuma uthi wena la ngamanga aluhlaza
uyabona-ke ukuthi ngithi ngamanga kumbe kasomanga kusuka kube nzima ngoba mina angizange ngiyofika khona le emash west yangkhona ne-emash east yangkhona ikhulunywa ngalawo madoda
umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU-PF
ku-Live Talk lamuhla sixoxa ngomncintiswano wenguqu owe-Costafa Castle Cup lapho iqembu elimela iZimbabwe lama-Warriors elenze izimanga
thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo
le yi-Studio 7 esakaza iZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington
singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane
ibutho lakwelemelika elincedisa kwelesomalia libikwa lihlasele kanzima indawo ephansi kwabalwa becatsha abeqembu le-Al-Shabaab kulelo lizwe
uhlangothi olubona ngendaba zeziphepheli kumanyano we-United Nations solukhuthaze uhlangothi olubona ngokujezisa amazwe omhlaba ukuthi luqhelise izijeziso zalo kwele-Libya ukuze lingathengiselwa izikhali kanye lokuvimba abathengisa abantu kwamanye amazwe besiya kwenziwa izigqili i-human trafficking ngesiNgisi
izakhamizi zemakhaza eCholocho zamukele ngenjabulo uhlelo lokulinda kwabomama abazithweleyo eklinika yemakhaza bethi sekuhlenge imiphefumulo eminingi njalo kuyabasiza ukungahambi imango emide lapho sebehelelwa kumbe bezohlolwa ngabezempilakahle okuningi asikuzweni kunompumelelo moyo
ngokubona ukuthi omama abazithweleyo balumango bebehamba imango emide besiyadinga usizo lwempilakahle ezibhedlela ugatsha lwezempilakahle lubone kufanele ukuphuma lohlelo lokuthi omama abazithweleyo benelise ukulinda besezibhedlela kumbe emakilinika baze babelethe iningi labahlala emaphandleni bahamba imango emide besiyadinga usizo lokwelatshwa okuba nzima okuphethwe kabili kubomama abazithweleyo abaningi bagcine bebanjwa ngamandla ukubelethela ngekhaya kufaka impilo yabo lengane engozini unkosikazi Sima ngokuthula Ncube obelinde ukubelethela ekilinika yemakhaza uthi ulinde phose okwenyanga ezimbili kodwa ekubona kungcono kulokubelethela ngekhaya
kuyasinceda ukuthi ungabelethela ekhaya ngoba ekhaya kulengozi ebelethela namanzi lamagezi
iningi lithi ukulinda kwenqabela ingozi eziningi noma nje uhlupho yikuba abantwana basala bengela obakhangelayo ngekhaya unkosikazi Thenjiwe Moyo ethi kuyanceda ngempela ukulinda usesibhedlela njalo kuba lula ngoba uyabe usezandleni zabezempilakahle
ukulinda ukubeletha ezihlobeni zethu sinceda ngakho kungisho ukuthi ungawuphasi kwesibhedlela umuntu obeletha kulama-complications amaningi sometimes omunye umuntu le-BP konkana nxa esebeletha kuyingozi kuye omunye umuntu umntwana uyabela ibridge enqumile nxa esebeletha kuyingozi kuye but nxa usesibhedlela kuba lula ngoba uyakusezandleni zamanesi hayi ekulindeleni uhlupho lwakhona kuyabe yena umuntu nje nxa engalawa amalungiselelo yatsho vele izinswelo abanye abantu silezinswelo so khona kukhana yena kuye kuyabe sokuluhlupho nxa esekulindeleni nxa engani igenelisekanga into enzayo
isakhamuzi secholocho unkosikazi Queen Moyo uthi zinengi ingozi eziba khona nxa umama engabanjwa ngamandla ukubelethela ngekhaya lapho uhlelo lokulinda lungekho
ukulinda ukubeletha kuncedisa ngokuthi uma sibelethela emakhaya kuba lengozi eziningi ezitshayisana lazo ngingathi ngibeletha umntwana ahitshwe ligazi afe ngingathi ngibeletha mna imbeleko zisalele kube lengozi khonaphana ekubeletheni kwami ngingathi ngibeletha ngibe lokopho okukhulu uma ngisesibhedlela bangisitopha masinya ukuze ngibelethe kahle so yikho esikubalekelayo ukuthi sibelethele emakhaya
kodwa ekhala ngokuthi ngabe kuyengezwa amandla kagesi lokudla ngoba okwamanje kumele basuke lokudla kwabo emakhaya
amagesi ahamba esibhedlela ungenele ikhandlela lakho lomentshisi ukuthi uma amagesi sehambile ulayithele ikhandlela lakho ukuze ubelethe kahle ukudla esibhedlela udla ukudla kwakho umulindele ngiyabe ngibathiye bodwa uma kulomkhulu uma kungela omkhulu ngiyabacelisa ezihlukeni zami ngoba kuyabe kungalamuntu osalala
iningi labomama abazithweleyo emaphandleni eZimbabwe lokhu behamba imango emide ukuze bafinyelele usizo lokwelatshwa omama abalinde ukubeletha ekilinika yemakhaza eCholocho bebehamba amakhilomitha edlula ichumi ukuze bafinyelele esibhedlela kulandela uhlelo lokulinda andubana ubelethe omama abaningi bathi inhlupho ababhekane lazo sezinganeno kodwa lokhu becela uhulumende ukuthi abasize ngokudla lamandla kagetsi ngimele iStudio 7 iseCholocho emakhaza ngingunompumelelo moyo
abakhulume kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamuhla esilethulela lona enkundleni yeFacebook ekhasini leVOA Ndebele bathi kumele amabandla afana leZapu leMthwakazi Republic Party asebenze ndawonye ngesikhathi sokhetho bathi kusobala ukuthi amabandla la enza okufanayo ngakho angalahlekelwa ngamavoti nxa engangena kukhetho lomnyaka ozayo ehlukene umnumzana Petros Sibanda olilunga leZipra Association lomnumzana Victor Vodloza ukubandla leZaphu bathe kungaba into enhle ukuthi basebenze leMthwakazi ukwenzela ukunanza izifiso zikaZulu kodwa bakhona abakubandla leMthwakazi abathi lokhu ngeke kwenzeke
ubumbano luyadingeka baba ngoba isitha sona sinye kodwa thina si-divided okwenza ukuthi isitha sibe namandla okubana singene ngaphakathi kwethu kodwa lapha uma sibambene kungaba lula ukubana sisikhuphe isitha ngoba ulihlupho esidibana nazo ziyafana azikhathalekile ukuthi ungwe-Thwakazi Republic Party kumbe ungwezaphu kumbe ungwayithi inhlangano kodwa njengabantu bemathebhelileni siyakudinga ukubana sibambane under i-purpose eyi-one yokukhipha ukuncindezela
kodwa ke lingagcina libambana sokutheni ngoba okunye phela abanye badinga ukuthi kube lalokhu kuthiwa yi-secession ukuthi kuhlunywa ilizwe kube khona lani lina lithi hhayi elikwenzayo kumele kube labantu abaningi yabona kulokuthi kuqunywa ilizwe
ngithemba ukuthi ukuthi sibambane ukuthi sihloniphe amalungelo abantu size abantu ukuthi abantu bona bathini ngoba inhlangano eyinye neyinye ayimiswa zinkokheli kodwa imiswa ngabantu amandla asebantwini if abantu bakithi bekubona ukuthi bona kulesidingo sokuthi lezi nhlangano zombili zibambane ngikubona mina kungasiyonto ehlupha kakhulu kulokhu ikukhulumiswana nje nokuvumelana kube sekusiba khona i-way forward ukuthi singasebenza kanjani ngoba izaphu yona ikhuluma nge-devolution of power leli iMthwakazi Republic Party bakhuluma nge-restoration kodwa konke lokho nje kokubili ngikubona kwizinto ezingasiza kakhulu abantu bemshukulweni wakithi uma laba singahlala phansi sibonisane ukuthi singenza kanjani singa yini into engasiza ukuthi sisebenzelaneni ndawonye ukuzikhulula nokukhululeka nokubona sihlonipheke njengendlela esifuna kube yiyo yona lokuthi sikwazi ukuthi abantu bethu bekwazi ukuthola umhlaba wabo ngendlela omuntu wonke ayidingayo ophilayo.
Umnumzana Victor Vodloza ekhuluma kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni eliletulelwa nguGibbs Dube Studio 7 enkundleni yeFacebook kuVOA Ndebele. Nxa lifuna ukuzwa okuningi ngodaba lolu ngenani kukhasi leVOA Ndebele. Singeneke emgodlagodleni sizwe ukuthi abalaleli bethu bathini lamhlanje.
Enkundleni yokukhulumisana kumakhalekhukhwini WhatsApp, silicelile balaleli ukuthi lisithumele imibono yenu phezu kokuya kukamongameli Robert Mugabe emhlanganweni we-African Union lapho anikeze isipho sesigidi samadola. Okuqala umlaleli igama lakhe kungu-Mncube uthi yikugula komuntu omdala lokho, akumangalisi vele, kwenzela ukuthi bamthande. Akanandaba lokuhlupheka kwabantu beZimbabwe, okwakhe udlalisa imali kuphela. Uwillard Mncube uthi uchiya abakhe abantwana belamba ayunikeza amanye amazwi, okunye kufuzwe ancediswe ukucabanga seluphele. Omunye njalo ophe umbono wakhe nguReward Moyo, yena othi ngubaba onjani othatha imbuzi yesibayeni sangekhaya kulanjwa aye kwenza i-donation edale. UDesire Hadebe yena uthi angithi yikho ukukhulelwa, ikuguga khona lokho. Yiyo ke imbono esithunyelwa kwabanye benu balalele. Siyabonga. Lingakhohlwa ukusilandela kukhathi lethu leVOA Ndebele enkundleni yeFacebook kanye lokungena kuhlelo lwethu lweStudio 7 Live Talk ngo-8 namhlanje ntambama. Ngimeli Studio 7, ngiseWashington DC, ngingumike Hobe.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lama-Warriors uSande Chidzambwa ujabuliswe kakhulu ikufinyelela kweqembu leli kusigaba se-semifinal kumncintiswano we-COSAFA oqutshelwa elizweni le-South Africa kulezi nsuku. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UChidzambwa okhethe ukuba umqeqeshi weqembu lelizwe kumncintiswano we-COSAFA kungensuku ngaki ukuba lumncintiswano uqale. Uchayele ihlombe abadlali beqembu lama-Warriors ngokwenelisa kwabo ukunqoba iqembu leSwaziland ukuze bafinyelele ukuyadlala kusigaba se-semifinal yomncintiswano we-COSAFA.
Ngiyajabula ngendlela esidlale ngayo, ikakhulu ngesandla lakuqala lomdlalo lapho esibe lamathuba ambalwa okuhlohla. Ngesandla lesibili elomdlalo siqhube kanzima, kodwa ngiyajabula ngoba senelise ukunqoba. Okwamanje angifuni ukukhuluma ngomdlalo we-final ngoba khona sizadlala leliSotho ku-semifinal, njalo akwaziwa okungenzakala kulowo mdlalo.
Iqembu leZimbabwe lizadibana leliSotho ngolwesine, njalo iqembu lizanqoba kulowo mdlalo lizadibana lizanqoba phakathi kweZambia leTanzania ku-final. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu leNkezi Platinum lihlezi phezu kweNgalane yemiklomelo kusigaba sePremier Soccer League ngemva kwemidlalo yeviki lethumi lesithupha. Abafana beNkezi banqobe abe-FC Platinum nge-2-1 ngempela viki edlileyo, njalo sebele miklomelo engamathumi amathathu lanye 31. Endaweni yesibili kule qembu leDynamos lona ilinqobe leBantu Rovers nge-2-0, njalo lile miklomelo engamathumi amabili lathoba munye 29. Iqembu leDynamos lilakho ukundiza lihlala phezu kweqembu leNkezi nxa lingaphiwa imiklomelo yomdlalo ongasafikanga komlindi uyacina eliwudlalela iqembu leChapungu emavikini edlileyo, njalo omiswe ngoba sekuwe igedi iqembu leDimbare elivele likhokhela ngamagoli amane. Endaweni yesithathu kule qembu leBlack Rhinos lona lile miklomelo ngamashumi amabili lathoba mune 2-28, njalo lilingene ngemiklomelo lamaqembu abalisa eleChicken Inn kanye leHighlanders. Abafana beBlack Rhinos babe ngujikilobhanqa 1-1 leqembu leZPC Kariba, kuthi abeChicken Inn banqotshwe nge-2-0 ngabeChapungu, ikanti iqembu leHighlanders linqobe eliyadange 1-0. ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Humpalu mpalu fele humtaka malu
humpalu mpalu fele humtaka malu fele nega
Na wecholocho esenza izimanga lapho eMzansi Afrika uzinja ziyamluma egqiba uhlelo lwethu lamhlanje kamnandi uthi lamlela singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Inkokheli yenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZimbabwe National Liberation War Veterans Association ithi kaxotshwe umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo.
Inhlanganiso yeHeal Zimbabwe ithi ukuhlukuluzwa kwabantu emaphandleni ngabasekeli bezano PF kuqhubekela phambili.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisa igama nguChris Gande lilali.
Lontungami linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.